Udaba lophawu lomhlabathi luzakuthiwani esisekelweni sombuso esitsha seZimbabwe? Umbuzo lo udinga imicabango yami, kodwa isisekelo ngesikaZulu jikelele, hatshi esami. Njengoba lami ngiyisizalwane seZimbabwe, nanku-ke engikucabangayo. Kule ndlela ezintathu ezimayelana lophawu lomhlabathi eZimbabwe. Eyokuqala ihambelana lokuhluthuna umhlabathi wokulima lokwakha imizi. Lokhu kwenziwa ngencwadi yocelo, i-offer letter. Iyachasisa ke le ncwadi ukuthi uhulumende engangithathela mgceke lomhlabathi Santando. Umhlabathi lo ngokahulumende. Kutsho ke ukuthi ophethe le ncwadi yocelo angeke achelese endaweni ngoba vele ayisiyo yakhe. Indlela yesibili kuthiwa umhlabathi ngowethu sonke esabelweni sakwezibane. Kutsho ke futhi lapha ukuthi uphawu luyaxega ngoba umhlabathi ngokamanisipala, thina yekulima lokuhlakula nje. Indlela esithathu kulapha uphawu luyincwadi esemthethweni, ama-title deeds, umnikazi engenza Santando ngendawo yakhe. Kodwa qaphela ukuthi nxa uhulumende ethanda nje engathatha Santando alahlele eceleni le incwadi esemthethweni. Yikho nxa sikhangelisisa lezi ndlela ezintathu masiqaphele udaba lophawu ukwenzela phela ukuthi silime sichelesile singelavalo lokuthathelwa. Ngenye indlela siqakathekisa umnotho, hashi uphawu.